Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomngela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kuLwezi 2024 muKhep Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngovulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nokuthaba kakhulu athi nokuthokoza kakhulu mayelana lodaba luka president omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kweleBotswana uthi kuzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzikazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ngoZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali enengi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kukarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump. Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo. Bathi kugcwele amasosha, amapolisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe oselesuku esemaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma ngila ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu uthoni ba?
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasosha bavala ibhoda kunesikhathi. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona libuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba abantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi babe kuyavuma benzokusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amashaka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo-10 ekuseni until namanje amashaka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfo wethu la esidibanela lapho enhlanganeni yomsebenzi amathakhe uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuyathenga i-airtime ukuthi sifonele i-intenethi bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kodwa sisidakile asinalutho yokudla singena ekuseni amaputa sibe ngabantu abaphumayo ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakala ngoba yonke into imile ibhoti ivaliwe amasosha amile laphana amisa amashako onke aphethe isibhasi
ye amasosha lamapolisa abalitshela bezithini
ma besho inkinga isitshawa yilanguage asizwani kahle kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si-understandani bathini bona ma besho bathi iphathi ekhona le ered abasayifuni inkinga angiyazi ukuthi bayibiza bethini igama ered abasayifuni and bayapromisa bathi iyaphuma njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegaraji ngiyothenga i-airtime ngicabanga abafowethu laphana bemeni ngiyabuza ngithi kuba uhamba njani bafowethu ngoba kusemnyameni lapho nise but hhayi umongameli ozangiyena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhululeke basefu uma belaphayana then basakule nto abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu emathrakini so asazi ukuthi sizolala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa ayi kusuke ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngale
ye kodwa sizokubona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyacina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo-driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto ezibuyayo from le bese sifisa ukuthi sibambe amalayini wonke lawa singene ngenkani siyebhoda silele esishaya amagedi namashakhi siphuke kodwa sabeya sabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini le strike basebenzisana naso so bathi sikhuleke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi ala bamile abafuna ukwenza i-strike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje khuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-tracker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izithiyo kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga balungisa ilizwe nawo and endlela engibona ngakhona ungathi bazonqoba lokho because ngalowo mongameli abafise ukuthi angele ufikile lawo batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle
so ibhoda lapho oquma khona kuthiwa ngaphi lapho wena okumele ukhose khona
okwamanje ngida eMozambique kumele ngiqale ngiyasihlempisa i-passport bathi kusekilometer 4 eMozambique then bese ngisiya e-South Africa bathi yilibombo ibhoda yakhona yase-South Africa bathi yilibombo kodwa wonke la mabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi la bantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyiyenza banesifiso and banamandla babambisene beyigroup bayasho ukuthi nontole ezenzeka bazoyenza izisho yokugcineni ngaleyo ndlela abafise ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjalo
lo ngumnumzana Forget Mpofu umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique. Abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Dumapoko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo we-tax kodwa abanye abeBotswana abajabule nginyathelo leli. Intethelo ezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi labezimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Bhoko yamukelwe ngezandla zombili ngabezimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo likamongameli Bhoko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi.
Mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izono ungalamaphepha kunzima kakhulu bala ma challenges amaningi, but mawuso lamaphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha usho ukuthi leli zwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indaba yangkhona is just a win-win situation, okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot to economy, yes, Botswana. Baya contributing and the listening. Baya enza emsebenzi emningi kakhulu. Kodwa khona ukuthi gabala maphepha basebenza becatcha, bake babotshwe kwenziweni, ku-affecta abantu ababasebenzelayo, ku-affecta labo.
Okuhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma laye uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage yokuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhe indlu iphele ithi siphelile abotshwe ngamapholisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga uthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya they are also contributing ku economy la. Nxa uapply le permit abantu got currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yona ithizalinda ukuthi umphathi intambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusijwe ukuthi abeZimbabwe bezabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying ka high unemployment rate. They're already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwa abeZimbabwe amaphepha okusebenza ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufungise umphathi intambo wendaba zaphakathi kwelizwe leBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bokuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Phasi Mkhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi intambo wogatsha lo Labour and Home Affairs. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kula bantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba iRussia selithumbe isigaba seVoznesenka empumalanga yakwele Ukraine njalo balakho ukuthumba inye njalo indawo esiduzane laleyi. Kweziphathelene leMelika, unqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uya phambili ngokubumba urhulumente wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye kweziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lepalamende eleCongress uMnumzana Matt Gaetz ukuba ligqwetha elikhulu likarhulumente u-Attorney General. UGaetz ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa ikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi owazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele uMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko karhulumente. Iziphathamandla ezinyenyi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Ukuhlaziya lolu daba uMntokabeni Nkomo weStudio 7 uqoqe lolandela ezombusazwe weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump sikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxa besiyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokhu ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana layo kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana nabo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhonta ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelane lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni bamunkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lana la ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenzana lesi asiqotshelwe lesi abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nxa ukuthi bengalandela umthetho sekela iconstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nxa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi i-politics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungangokuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelise ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe lelizwe leMelika. Esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili lokho kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlawumbe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlawumbe selingathola lisethubeni ukuthi bayelelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe leMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lontukamelinkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umanyano weSADC uza kuqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo uzahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kwale Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uza kukhela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kugedo olwaqhutshwa emazweni la. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kutshale lepharlamente ekubandla leZANU-PF. UChuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi yeSADC region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana lapho kungabe kubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele economics ngokubana ukuxazulula indaba zonke zinalezi okwenzakala eMozambique okwenzakale eBotswana okwenzakale naseMauritius nalokho esukhangelele ukwenzakala eNamibia. So njengoba ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso le esandak bekubalulekile ukuthi ona kwenzakale khonoko akula nto ephalile umbe emangalisayo ne-amnis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yonto kumele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla elesandak.
Yes, yawuzwa kakhulu ngegolide siyezwa lapha Ncube abantu bakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa.
Ye umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khona pha kusadiki njalo futhi ukuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguyobamba intambo ukuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye utshintsho lwenzakala inguquko yakhona iyamethusa. Kanti ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezivaliwe. Thina ke siyawukhwabitha lo umhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela leMozambique abasiki bekunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela kungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. Soke umhlangano lo khona lo kakhulu uyilitmus test kumbe singathi uyisipimo kuye izanu lo mongameli wayo.
Ye kolapho ke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani khona ukungazani kumbamba ikhonzi la akunjalo.
Mina kamboni bana ngabe kunjalo usuphe usuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqhathaniswa kwabe kusenzakala kwezinye indawo lelakuya elakithi lapha eZimbabwe. Isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo esingabe simangalisa ngendlela into evele bezihamba ngazo khonaphana ngoba abona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi bona inhlanganiso yabantu wa people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawuthethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi. So yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza bethithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi uzihamba njani umobani. Nxa inguquko zisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba njalo kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngani azenze abantu besithi kona time funa siyangenela emakhethweni abo kubese kunjeithi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona bane ikhuluma. So abantu besingathi ngabantu basomele bethi bona abantu be-UDI I mean UDC sebengenela yini uthetho lwaseSouth Africa na ayisibo vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azana nayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo ibiza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyonto embi but ayisiko ukuthi wena uyamsho ungenele ekhethweni nxa uthe wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity futhi lama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa ngasho kuyiphi esikwenzayo.
Baba Ncube vala khonapho ngamafutshane.
Ngiyadana ke nxa ngisizwa ubaba uChuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla ebelisembusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu bese kumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungena omunye kungale ngala muntu even one ofile kambe kuse Zimbabwe ngabe sokufe imumbi ezingaki othuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uZulu eZimbabwe.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU PF bexoxa le-Studio 7. Sokwisikhathi sokuzwa imbono yenu ninabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyalibusisa, siyalibusisa ntambamenhle nina abahle abase Zimbabwe. Sibulise ne-Studio 7 kunye nonke, sikhala njengale i-cancer ekhona eyase Zimbabwe. Umuntu otungu president abesehluleka ngento yakhe, ukulungiswa kwakhe, esegijima asesiyangena komakhelwane, nasi Mozambique usetravelling, usesehluleka lokuthi ayilungise. Njengoba nguye waqalisayo yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuwothokeli awula mali yakho oyisebenzisa elizweni kuke stuck kumile ungavotela umuntu othatha into zabantu le savela sakubona bethatha into zezapho 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezapho because namasela izano yisela not amashona izano kathe sile khesembi espredayo angazathi ukuthayisa emabeleni abantu izano sahlupheka.
Ye kwi-Studio 7 livuka njani basazethu abahle. I-ZANU PF yinto ya i-strategy sayo lesi yasiqala kudala ile minyaka le minyakana labo more than 20 to 30 years iyenza le nto ikhonze kabi ukubhala abantu yikho la eqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe le nto eyibhalela abantu hhayi hayi ayikhona. I-ZANU PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhalo kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishiyane liyi-10 zekubhaliwe once ngonyaka. So la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulini abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masinini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulowo kubhalwa. So yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hhayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke athina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khonoku futhi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakhiphile besebekhohlwa ke khona lokhu ma sokufika izikhathi zokuthi kuyiwe vodwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho. Athola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa i-ZANU PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni i-ZANU PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko elisezikho abantu beqala ukukhala kathi vele yi-strategy se-ZANU PF esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi wethu abahle salibonani balaleli be-Studio 7 hayi nti lami ngene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la esokuwonakali kakhulu sisaqhubeka shuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondileyo kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la e-ZANU PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona ma thina abasasisikhona 1980 until today akulatshintshi oluya kulokuya phambili.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo hayi ke isikhathi asisavumi lingakhohlwa i-live talk yalandela olivalisayo ngenjabulo umthembu sithembayo uGibbs Dube lalelani i-live talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.